Kulemibi ugeti mkwa kele zinhlanganiso ye Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe iCOSAFA zikhube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla eBarber Fields layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi benza leSouth Africa kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-ground kumele alungise, kumele bebone sibili ukuthi bathika i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe nguRonald Ncube, yena othi ukungadlaleli ekhaya kweqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right ngoba thina sizadivelopha njani nxa abanye abantu sisadlalela away, even noma si-home siyabethi away. Kumele sidinge imali, silungise ama-ground, zonke izinto zibe right ukuze kathi sivuke empilweni sibe right. Singabe lokhu sibonele ezinye izinto kwabanye abantu ngoba zinezizinto ezisifisele emuva, izinto ezisifisela phansi.
Omunye njalo ohlala koBulawayo, uStanley Dlodlo, uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekucineni ngoba nanko phela sekunemizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembeni ukubana lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s. Njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabi yinhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lanterns uBitly Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakoBulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho okumele kwakhiwe enkundleni ye-Barber Fields. UKwasira kubikwa uthe uzafaka lama-fridge emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yeZifa kumele namhla itshele inhlanganiso ye-CAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele-Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthe akukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso ye-CAF kubikwa ithe inhlanganiso yeZifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla e-Barber Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo okuzadlalelwa khona. Ngiyimele iStudio 7 ngikoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.